khona kuyinto enhle okuzindaba ezimnandi endleveni zomuntu owakithi ikakhulu. Kodwa kuhlupho olukhulu yikuthi iUnited Nations ukuthi amandla izaba lawo awokuthi khonokho kwenzakale. Yikho lapho okulomsebenzi khona ngoba iZimbabwe itshengisa ukuba yisikolo entweni zona lezi. Kodwa ke nxa kungenzeka lokho kungasiza kakhulu. Ngoba abantu bazabe bayadisappear kwenzakalani iZimbabwe isaziwa njengelizwe ukuthiwa lilomthetho nxa umuntu ebonile uyabanjwa labo kababanjwa. Into emangalisayo kakhulu.
Pho ke nxa iUnited Nations ingaso zibe lamandla kumele kwenziweni ngodaba lolu?
Ukuthi okungenzeka babudu ukuthi kungaba yikuphi. Mina ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi abantu vele ngabe uhulumende phela ukuthi limjezise yikuthi nxa kuvotwa khonaphana lingamvoteli ngoba amandla nalawa namanye aku-abducta luhlupho lokuthi liyazithola li-half half abanye besekela into e-wrong abanye bengayisekeli. So yikho kungasiza njalo o-United Nations bona la amazwe basiza kakhulu nxa lina lizisukumele elizweni lifuna ukuncediswa uhluphe selilalo sebezongena njengoba tesi kubo Israel kwapha labo Hamas nxa sokuliwa yikho lapho abangena khona nxa sokulinyazweni nxa kuthule ungathi nje labo bazitshayela amangqetshane bavukele.
Ye nxa sisikhangela ke uyabona ukuthi abantu bangavele benze njalo bezama ukuthi bavotele amanye amabandla bangali bagongodwa phela lapho bathunjwa khona khonapho asikho lapho olohlupho khona.
Ye uhlupho lwakhona lukhona lapho babutuko okuyinto kwakhona kodwa vele ukuthi kuze kulungiseke angeke kulungiseke ngokuthi abantu bahlale phansi kukhisa sikuze engxenye sikubalwe amavesi kwenziweni akungeke kulungise khona lokho. Kumele ukuthi kuqokozela kube khona okokuthi into leyi ayiqondanga le eyenzakalayo so sivumelane singabantu abeZimbabwe ukuthi into le kayiqondanga siyayisukumela ukuthi akumelanga kwenzakala into efana lale. Yikho kungasiza uyabona khathesi nxa sikhuluma ngokhethi iSADC ukuthi bangene babe lamandla sihlezi isithule kulabo bathule amadolo khonaphana.
Kodwa ke phela siyakwazi ukuthi khonokho-ke yikho kwethusa abantu abanye bathi pho kufa umuntu akabani angene emgwaqweni enzeni kusalobani nanje uyabona khonapho.
Ye kulohlupho olukhulu kakhulu angithi uyabona into engingathi is interesting ukuthi ilizwe lona lelo litholakale ngokuthi abantu basukume ukuze libe khona litholakale ngokuthi abantu basukume bavumelane futhi ukuthi lapha asilungiseni okurong kumele kulungiswe okwinto khonoko kodwa ifomula yakhona ngeyokuthi abantu bona bahlale phansi bayidecide bavumelane ukuthi hey asenzenini lo ngoba iUnited Nations ukuthi isukume nje ifike kwaphana sitole sekule commission esisebenza angazi imoklante commission leke yalokhu zenziwa lapha ayizange isize iSADC ngoba kuyamele iSADC ibe involved